Isiyaluyalu sonke lesesenzakalayo ku-MDC kasingeke sincede inkululeko yabantu beZimbabwe abafuna ukukhululeka phakathi kwendlala lobunzima lokuswelakala kwemisebenzi lohlupho lonke olubasusela izweni bagcwala umhlaba wonke jikelele. Kodwa kuzajeka iZANU-PF iqine ihlale embusweni kuze kube phakathi laphakade. Yona leyo nto kakufanelanga ibe khona ukuhlala kuphithizela, kuxotshwana, kucatshanwa, kusenziwa zonke lezi zinto. Akusizi lutho lokho kakwakhe. Kakulikhululi ilizwe, kakuyilethi democracy, kawuletha umbuso intando yabantu, kawuletha umbuso ohlonipha iconstitution nohlonipha amalungelo abantu. Kodwa kuzabanga ukuthi lezo zinto zingatholakali masinyane. Ngakho kuqakathekile ukuthi into enjalo ingenzakali ukuthi kuhlale kuliwa ku-opposition. Akuke kume abantu babambane, basebenze ndawonye, kubangahlali phakathi kwesiphithiphithi njengalokhu sibona.
Bakhona Ncube abathi uMakhupe sebemtshaya ngenduku zakhe lapha ngoba laye waxotsha abantu abaningi kakhulu ephalamende lakumakhansili abangamalunga e-MDC Alliance.
Ukuhlala vele kuxotshana kakufanelanga kwenzeke. Abantu kabafunde ukukhulumisana. Ukuhlukana ngokwembono kakutsho ukuthi abantu sekufanele babe yizitha. Abantu kabayinganxanye bengamanzi. Abayinganxanye ngoba abantu balelungelo lokuba lembono ehlukahlukeneyo. Kodwa sihlale silokhe siliqembu linye, simunye. Ube lombono wakho, ngibe lombono wami, sixoxisane ngawo, sixoxisane ngawo, sixoxisane ngawo size siphume lalokho sikuvumelana. Asikho konke siza kuvumelana nxa siseqenjini. Abantu abafunde khona lokho. Kodwa kakutsho ukuthi singahlukana ngokuthile sokumele sehlukane. Hayi, abantu kabafunde idemokrasi. Nxa idemokrasi izabusa elizweni, kumele iqale kuwa ama-political parties. Bafunde ukuthi ukuhlukana kwembono akufanelanga kubenze ukuthi bayizitha. Kumele kwenze ukuthi bahlale bexoxisana, bahlale babambisene, bakhuthazane. Ilizwe lizakhululeka ngokuba benze kanjalo.